Uhulumende uthi ungakhweli mahlayana kwentengo ezitolo kwenziwe nguye ngamaqhinga akhe akhaliphileyo. Umphathi ntambo wezamafekitali lokuthuthukiswa kwenotho umnumzana Mike Bima utshele umhlangano wabathengisa impahla etshiyeneyo we-Confederation of Zimbabwe Retailers eHarare ngomvulo ukuthi okwenziwe nguhulumende kuzaqhubeka njalo lentengo ikhangelelwe ukwehla.
Ngaze bakweze ngawe ezayekeli ukukweza vele akukhanyi ngoba imali yangikwele ukuthi sithenge izinto lezo kasilayo. So asikuboni kubona yilabo abale mali abakwazi ukubona kuphelileni kungakuphelanga. But into esiyibonayo thina yekuthi khona xa sithuba abantu abethu khona okokuncane esiyabe silakho akula into ehlileyo akuboni thina. Asazi abale mali abathenga into ezinkulu bayakubona kumbi.
Kodwa ingcwethi kanye loZulu uthi kuningi okubangele ukuthi intengo ingayali ilokhu iqansa okungelani lokwenza lohulumende lamaqhinga akhe. Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga emazweni bethengisa elizweni ye-International Cross Borders Association, umnumzana Dennis Juru uthi okungaba kubangele ukungakhweli kwentengo lokwala iqonga mahlayana ikwanda kwempahla evela phandle kwelizwe hatshi amaqhinga kahulumende.
Abantu sebethenga outside the country, lokho okuvunyelwayo kungena kuyangena, okusimazulwayo kuyasimagulwa. Abantu bayasimagula izinto ngoba kune-SI-64. Izinto sezizinenge kakhulu zifladile eZimbabwe. So ma umuntu edayisa amagrosari sokufanele ukuthi ayehlise intengo ngoba lezi zinto sezizinenge kakhulu ekhaya.
Kodwa ukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi intengo kayehlanga njalo ilokhu iqhubeka iqansa. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Albert Mhlanga uthi ibandla leZANU PF lantshontsha amaqhinga okuvuselela umnotho abunjwa libandla leMDCT.